sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Ngenjabulo ku Studio 7 ngolesithathu mhlaka 29 kulwesi 2023 uGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, omele ibulilima edale lepalamende uMnumzana Dick Moses Phuthi usesuse udaba lwakhe edale le High Court lapho aphikisa okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Umumo wendlala uqhubekela phambili usiba mubi endaweni ezithiyeneyo eZimbabwe. Inthathela izindaba eziloba ezemidlalo, abaqeqeshi bemidlalo yenguqu labokaputani bamaqembu atshiyeneyo izolo bakhethe abadlali benguqu abalitshumi lanye abadlale kuhle lonyaka kumbe amasoka stars. Zonke lezi ndaba lezinye izoziswa kulo msakazo. Omele ibulilima edalele parliamente uMnumzana Dick Moses Phuthi osuse udaba lwakhe edalele High Court namhla lapho aphikisa okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi usephanyeke udaba lolu edalele Electoral Court. Igqwetha likaPhuthi uMnumzana Khulekani Sibanda utshele umsakazi weStudio 7 ukuba bafake udaba lolu edale le-Electoral Court ngoba luhambelana lezokhetho. Kafisanga ukukhuluma okuningi ngodaba lolu. UPhuthi ongumsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezobulembu be-intanethi lokunye walile ukukhuluma lomsakazi weStudio 7. Unkosikazi Bekezela Maplanka webandla le-Citizens Coalition for Change wanqotshwa nguPhuthi ebulilima uthi bakhangele ukuba bazanqoba emthethwandaba.
Mina ngikubona kuyinto eqondileyo kakhulu ngoba umthetho vele wenzela ukulamula abantu. Nxa esecabange njalo ukuyafayila e-electoral court, ngibona enze kuhle kakhulu. Umthetho yiwo ozasilamula ngobana umthetho wawuvele ususilamulile yena. Nxa ephikisa ukuthi umthetho kawenziwanga kuhle, siza kuzwa ngomthetho.
Ubona ngani icala leli liyaphetha ngani?
Mina ngokubona kwami ngibona ngani icala leli vele selayehlulelwa. selayehlulelwa umnumzana Phuthi wathola amasamoniso kuyokucatsha kuphela ngomunwe. Amasamoniso wathola aseva endaweni eraithi komunye womndeni wakhe uyamazi umuntu waseva kuye bamtshela ngesikhathi ubufakazi bonke bukhona ukuthi amasamaniso athola akwenzayo kuphela ukucatsha ngomunwe la ngokudlala nje ngengqondo zamaZimbabweans.
Ye, ma sikhangela ke udaba lolu singathi vele wambophiselana
okukhona kasibophisanga yena uPhuthi. UPhuthi yena ungena ngokuthi okwakukhona kusenzakala kwakungabantu bezanu ngenxa yokuthi yena wayeyicandidate yezanu PF. Thina esakusolayo yiground, ukuthi kuground kwakungela free and fair elections. Okwakusenzakala kulezinto eziningi kakhulu ezazisenzakala ezingavunyelwayo emthethweni. Kwakukampeyinwa ngelanga lona lelo, ama-members ezanu PF yiwo ayesenza ikampeyini ezinjalo, bephekela abadala ukudla, bebanika ukudla, bebanika ama-drinks plus futhi bethwala abantu ngemota zezanu PF behamba belandela abadala emzini yabo, bebathwala bebahambisa kuma-polling stations. Njalo futhi lokwethuselwa babe sethuselwa ngama-members awezanu PF. So thina sithi i-ground yayingekho health la kuye uPhuthi yena ngokwakhe. Ngoba yena lo owayesenza khonokho ngubani, but okukhona yikuthi konke lokho kwakusenzakala kwakusenziwa ngama-members ezanu PF. Behamba ngemota zezanu PF. Amathebuli ayefakiwe phambi kwama-polling stations wonke ayefakwa amalembu ezanu PF.
Kodwa ubona zanu uzanqoba yini kudaba lolu?
Ye, mina ngibona ngizanqoba kudaba lolu ngoba umthethwandaba ngiyazi ukuthi uyalimela iqiniso. Izinto zonke lezo zazisenzakala ngelanga lokuvotwa ngokusemthethweni akumelanga zenza kahle. Abantu bezanu PF sebeqalisile ukwethusela abantu kuward 9 komakhulela. Kulo baba owayengu-polling agent engasoze ngimqambe ngebizo for security reasons ulandwe ngabantu bezanu PF izolo, but yena bazamtshontsha ngenxa yokuthi usebenzela i-CCC, usebenzela i-opposition party. So ngile audio khonapha efakiweyo ubaba lowo ukuthi yena usehlalele ekwesabeni kungavela loba kuyini empilweni yakhe, ngoba bathi bona bazamtshontsha bayembulala basemsebenzini bona. Yikho abakutshoyo khonokho ukuthi bona basemsebenzini. So ukwethuselwa lokhu kulokhu kusiya phambili. Ukwethuselwa kwenziwa mhlaka-23 August mhlana kuvotwa ngama-election day. Khathesi abantu sebesethuselwa futhi abangama-polling agents.
UNkosikazi Bekezela Maplanka lilunga lebandla le-Citizens Coalition for Change ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Umumo wendlala uqhubeka usiba mubi endaweni ezijeneyo zelizwe lapho abantu abaningi abathi sebelamba khona njalo izifuyo lenyamazana zasendle lazo sezisifa ngobunengi. Emadamu amaningi enyakatho lasezansi emandebeleni izakhamizi zithi sezidiniwe ngokuhlinza inkomo ezicubayo kanye lezifela emadamu asesijazi zama ukunatha. Inyamazana zeganga lazo zibiwa zisifa ikakhulu inyathi lendlovu. Ugatsha olubona ngokulondolozwa kwenyamazana zasendle luthi kusukela ngompandula sokufe indlovu ezifika phose ikhulu 94 eWange National Park. Sixoxe lokansila kwa-ward 18 eDete duzane leWange umnumzana Stanley Torima.
Indlala ikhona kusukusele ebantwini sagcina sokulesikhathi abantu bengakatholi ama-food handout from uhulumende, i-social welfare, from ama-non-governmental organizations. So indlala inkulu, but of course abantu bayabe lezinye indlela zokuphila ngazo. Nxa singakhangela endaweni zenyamazana inkomo sezifiwa phansi, utshani abukho kwezinye indawo lapho kukhona khona utshani ubomile khonapha amanzi ayabengekho. So indlala yangkhona inkulu enyamazaneni ebantwini. Even inyamazana zeganga kuwange national park aziyapha laziindlovu lenxa ye-drought, but kwezinye indawo at least epark kungcono ngenxa yokuthi amanzi ayabekhona but malutshwani seludaka amanye amanzi angkhona. So hayi indlala ikhona.
Inyamazana zasendle kufa indlovu kuphela yini?
njovu hizo ezikanya zibonakala ukuthi njoba yakazi ukuthi inyamaza injovu inyamazana enkulu hizo ungathi ziyaaffectwa le ndlala yena le eyamanzi ngokudla nje okumele ukuthi zidle of course ziyaphila lokhu ziyisihlahla but at the same time nokudla utshani but iyisihlahla yikho kathi ezicabisa ukuhluma but mina so far kuyatshengisa ukuthi indlovu izo ezifayo of course bonyathi lezinye ziyafa lapha nalaphayana but indlovu they are the worst affected inyamazana
inkomo zifa ngokucuba kumbe ziyabanjelwa edakeni emadamu
edakeni ziyafela konapho but at the same time indlala siyisile yokuthi ziyaswela ukudla lokuswela amanzi uyazi ukuthi is a drought area iwange district so le ndlala siyibona ngokuphi iyazibulala inkomo
bakhona yini abenelisa ukuzithengela ukudla inkomo kumbe labo abadala imali kayivuki
hayi imizi emlutshwani lapha nalaphayana abanabantwana abasebenzayo labanye abajayele ukuthi ngase sifike isikhathi sonalesi bakwazi ukuthi amanzi ayalehlupha ukudla kuyabe kuhlupha siyababona bayazithengela ukudla but imizi ebalwayo imizi elutshwani abaningi ziyawa inkomo abaningi amanzi ankhona lawo siyalehlupha bakwazisa ukugebha imigodi so iinkomo zabo ziyanatha khonaphana emakhaya hhayi ngilezakamizi ezilitshwane engingazibala ukuthi laphayana but abaningi ba-affectwa iinkomo zabo ziyafa ziya-affectwa zile ndlala so inyama zigwele lapha emareserva lapha mina lami ngiyisakamizi esley ward ekuseni ngivuke ngifonelwa labanye bathi kulesithebo ngapha komunye umakhelwane futhi lasikade sikhona futhi isithebo so hhayi ziyafa everyday inkomo sesiswele nzima njengezakamizi
kukhona yini ongathanda ukukusho kuhulumende lakunhlanganiso eziphathisa abalambayo
kuhulumende mina into engingayikhuluma ngeyokuthi siyezwa umongameli welizwe suku zonke esithi akumelanga kube le ndawo kumbe abantu kumbe umuntu engasalele emuva in terms of i-development but siyabona umhluli wamandebeleni especially ewange district amanzi malutshwane amanzi kakho uhulumende masiphula amasokisi akhe ukwenza ukuthi indawo leyi ibe la manzi amaningi amadama angikhona ayakhwe le ndlela leyana ukuthi ayakwanisa ukugcina amanzi okuthi azanceda izifuyo azanceda abantu benze amangadi kukanya kulabanye abangayenzi imisebenzi kuhle because kuyukuthi kade beyenza kuhle imisebenzi yabo especially ama-cabinet ministers in the respective areas esikhuluma ngazo kade kumele ukuthi upresident sekwazi ukuthi kuloduwo olwamanzi ewange district in particular certain areas njengedethe idethe I can tell you asikasimeli a grain of independence like to say we are independent because lokho siswela amanzi of which inkomponi iyahlupha ukuthi lihlale kungela manzi ayeneliseyo ukuthi abantu baphile endaweni enkomponi so uhulumende ngiyakhuthaza ukuthi at least akangeli kakhulu the district of Wange sinikwa amanzi ungathi ayakwanisa ukuthi abantu bephile labana abakhangela eze-environment and natural resources ukuthi zama ukubona ukuthi even kona ngale park ama-bowls ayayengezelelwa kazo inyamazana zethu because ziyaletha esibiza ngesingizi sithi foreign currency so kungayenzwa some other means ngohulumende ukuyenzela ukuthi kube la manzi ayenelisileyo ukuthi inyamazana zethu ziphile ngokudla kuyamele ukuthi ziyengezelwe ngokudla kwangikhona I'm not a professional in that field but I think abafundileyo bazabekwazi ukuthi yini okumele ukuthi kuyenzwe yinto engayikhuthaza uhulumende laboprofesa ukuthi babone ukuthi bengancedisa njani
unumzana Stanley Torima ngukansila ka-ward 18 edede ubexoxa ecingweni lontungamelinkomo we-studio 7 ekhona ngale edede iHamas ithi uKefe Bibas usane olilenyanga ezilithumi owathunjwa kwele Israel ngomfumfu lonyaka umne wawo oleminyaka emine lonina babulawa ngamabhomba aphoswa ngele Israel eGaza abezindaba abeReuters babika ukuba lokhu kwethulwe namhla Karl Kasam Brigades ethi bakhona njalo abanye abathunjwayo ababulawa ngamabhomba ayiphoselwa eGaza ngele Israel eselibhidlize izakhiwo eziningi. IHamas yethule umbiko lo namhla ngosuku lokuphetha isivumelwano sokumisa impi kancane ephakathi kwayo lele Israel. Okwamanje amazwe aguqela ele Qatar, Egypt leMelika akhulumisana lamacele lawa alwisanayo ukwenzela ukuba kubekwe phansi izikhali kukhululwe abavalelwe entilongweni kwele Israel labathunjwa iHamas. Kubekwa ukuba sokubulewe abantu bafika phose inkulungwane ezilijumi lanhlanu 14,900 eGaza labedlula inkulungwane 1,200 kwele Israel. IHamas le Israel sebekhulule abanye abathunjwayo labavalelwe entilongweni eTel Aviv. Amacele la alakhona ukukhumisana umlota. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu sixoxe lomfundisi Raymond Motsi ongumlamlankunzi.
Angikholwe mina ukuthi kungabe lamanye amanyathela abangawathatha ngaphandle kokuthi bangezelele isikhathi esokuthi badinge indlela abangakhumisana ngayo umlotha, ngoba ukubulalana bayaphela bonke, akusoze kusize lutho. So ngibona ngani mina lokhu okuthileyo kungayenzakala, abantu bangasizakala, ngoba nxa abantu belokho bekhulumisana bephakathi kwenkinga kumbe kwengxabano, kuyabe kule nkangelelo yokuthi mhlawumbe bangazwisisana bakhulumisane umlotha.
Ye, kodwa kuyini okuzenza ukuthi bavumelane ngokuthi bekhulumisane umlotha?
Okungayenza ukuthi bavumelane ukuthi kudingakala abantu ikakhulukazi abasekela abantu beHamas labantu abasekela Israel ukuthi bakhuthaze i-Israel nama-Palestinians ukuthi bakhulumisane, badinge indlela abangayisebenza ngayo ukuthi bahlalisane kuhle, ngoba abantu laba ngabantu abahlalisineyo elizweni lase-Palestine, singabiza ukuthi i-Israel, but isiqendi sonke sona siyane vele i-Palestinian vele. So ukuthi khona omunye aphume kumbe omunye anqindezelwe akusebenzi. So ngibona ngani laba abantu abasekela amazwe lawa kumbe izizwe zonezi zombili kumele bakhuthaze laba abantu babe yibo abangabasiza ukuthi kukhulunyiswane. Siyakwazi ukuthi khona abangeke bakwenza, bathemba bona laba abantu abawasekelayo.
Ye, siyabona ke baba Motsi ukuthi kuvele bekumele ukuthi nga kulamazwe amabili khonapho, kodwa akukayenzakali konke lokhu. Kuyini okwenza ukuthi kungagcini kusenzwa khonokho okuthiwa yi-two state solution efunwa lilizwe leMelika?
Hayi, bakhona abantu, kodwa into zembusazwe ukuthi khona bathi bona ngamazwe azimeleyo, so akumelanga ukuthi kube lo muntu ongenelayo. Kodwa wena lami siyakwazi ukuthi bakhona vele abantu ngamuva abazama ukunceda lokusiza laba bantu ukuthi kudingakale kutholakale indlela abangakhumisana ngayo umlotha. Siyakwazi thina ukuthi bakhona, ndababiza angikhona abanye bayadlakala.
Kodwa kungacina kulunga yini khona? Kungacina kulungisa kumbe vele kuyahlupha?
Kuyalunga Gibbs, kuyalunga, ngoba ngothi ngithi mina ngesiNdebele ingxabano iyatholakala ebantwini, sifuna noma singafuni, sikholwa noma singakholwi. Kodwa ukuthi ilungiswa njani, lukhetho abantu bamele ukuthi balwenze ukuthi lokhu yikwabaza kwenza. Xa bengayenzanga loneli ukhetho lokuthi yikwabaza kwenza, akusoze kulunga, kumele abantu bazimisele.
Ngumfundisi Raymond Motsi umlamlankunzi okhonza eBaptist Church, sikhoxe laye ehobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uvule kusemthethweni umgodi owemba ilitshe eliligugu ele-lithium we-Bigita Minerals osemaswingo. Inkampani e-Sino Mine Resources Company Private Limited ekumsebenzi wokulolonga i-lithium ngeyabantu abadabuka kwele-China. Umnangagwa wakhuthaze abemba i-lithium ukuthi basungule umsebenzi wokulungiswa amabhatri angasetshenziswa ekuphehleni amandla kagesi asebenzisa ilanga awesola. Kwezivela kwamanye amazwe ngamaphitshane,
Umphathi Ntambo obona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba u-Secretary of State Antony Blinken utshele abakade besemhlanganeni wase-Brussels izolo ukubana uhambo lwakhe lokwethekelela kwele-Israel kuzadinga indlela zokuthi kuqheliswe isikhathi sokusebenza kwesivumelano sokumisa ukulwisana okwesikhatshana phakathi kwele-Israel leqembu lebutho eleHamas. Iqembu leHamas selikhulule abantu abathunjwayo abedlula amashumi atobamnembili 85 ensukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano. Ngasikhathi sinye ele-Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele-Egypt izolo. Ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lisiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela la esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke M5 ensukwini ezinhlanu zokusebenza kwalesi sivumelwano. Ngasikhathi sinye ele-Israel lalo lakhulula izibotshwa zesiPalestina phose ezingamakhulu amabili 180. Iziphathamandla zesigodlo sebutho lakwelemelika esePentagon zibika ukubana indizamtshina yayo yebutho ethwala impahla ifike kwele-Egypt izolo. Ithwele uncedo olumele luphathise abantu baseGaza. Lolu ncedo lubikwa lungolokuqala oluvele kwele Melika lusiya kwele Egypt ukuze liqondiswe ebantwini emakhaza abathinteke ngempi yele Israel labeqembu ele Hamas eGaza. Umongameli Joe Biden wele Melika ukhangelelwe ukwethekelela la esigabeni seColorado namhlanje. UBiden ukhangelelwe ukwethekelela inkampani enkulu ukwedlula zonke emhlabeni jikelele esilungisa izitishi zokuphehla amandla kagesi ezisebenzisa umoya ama-wind towers, i-CS Wind, esisepho yebo. Indizamtshina yenkampani e-Virgin Atlantic yohlobo ole-Boeing 787 ibikwa iphaphe isuka e-London kwele-Bhrithani isiya kwele-Melika e-New York isebenzisa amafutha alungiswe ngawokupheka i-cooking oil ehlanganiswe le-synthetic aromatic kerosene elungiswa ngumumbu. Umphathi Ntambo obona ngesigaba ese-Uttarakhand kwele-India uMnumzana Pashka Singh Dhami wethekelela esibhedlela lapho okugcinwe khona izisebenzi ezingamashumi amane lanye 41 ezihlale amaviki amabili ziphansi emgodini ngemva kokudilikelwa ngumduli zazohlengwa namhlanje zaphuma emgodini lo.
Kusigaba zabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namhla sixoxa lomnumzana Mary Ndlovu uthakazelela ukujova intshelelezane. Ukhangelwe ukujova intshelelezane esuka eMidrand esiya koBulawayo esizela ukulimukisa abantu ngengozi yezidakamizwa. Abesizwe ekhuluma ngohambo lwakhe lolu.
Bengifuna ukuthi ngenze i-awareness ye-drugs ukuthi stay away from drugs. Because ba sibheka ama youngsters ama teenagers sebesebenzisa izidakamizwa, abanye bakhona bathola ukuthi ba-drop isikolo basaya esikolweni. So siyabe sibakhuthaza ukuthi bekele izidakamizwa ngoba isikhathi esiningi basiceda besenza izinto ezingekho right. Lalaba ababethengisa laba abantwana sebesifuna ukuthi bekele lezi zinto lezi abazenzayo because abantwana bamanje bawuthi uyabheka vele sebesebenzisa izidakamizwa kakhulu.
Ye, singathi kuyini okwenze ukuthi ucabange ngalokho?
Ngoba mina ngile sikhathi sokuthi ngihlale phansi ngibone ukuthi phakathi komnyaka sibe lohlupho lwani ngoba ngiwabheka ekuqaleni ilokuzeni yami i-awareness yami yokuqala yayingeye-COVID. Sasilohlupho lwe-COVID. Then phakathi kwesikhathi lapha bengijova sisenza i-awareness ye-BP ukuthi abantu behlole i-BP sine-problem ye-BP. Then ngase ngibona ukuthi intsha yethu ya kuzidakamizwa kakhulu because abaningi vele badrop isikolo abantwana besikolweni uthola sebesenza sebethenga abanye bethengisa izidakamizwa lezi.
Singathi ke ufisa ukwenzani?
Ngibe lohambo lolu ngoba iminyaka yonke bengilokuthi mhlaka 18 December ngibe sengisiba lohambo lokusuka ngebhayisikili lapha ngihamba ngikhankasa ngifundisa abanye engingabe ngibathola endleleni ngixoxisana nabo ukuthi bekele isidakamizwa njalo ngispreada le message lengoma nje ukuthi abantu bahlukane lezidakamizwa omunye nomunye etshela omunye lapha kwenzela ukuthi izinga lezidakamizwa maybe lingayehla liye phansi.
Usuka nini kwele South Africa njalo usukela ngaphi usiya ngaphi?
Okay, ngizosukela eMidrand eBoulders eP mhlaka 18 December ekuseni. Ngizobona nje isikhathi esizobe singifanele ngoba kuzodependa la nge-weather ukuthi i-weather iyabi njani. Esikhathini esiningi lokuhlutshwa ngumoya but lo nyaka ngibone ngathi kuzoba le problem yelanga. So ngizozama ukusuka mhlaka 18 ekuseni kobulawayo ngikhangelela ukuthi ngizoyafika mhlaka 20 ngabo 11 emini mangasazisangaphambaniseka endleleni.
Ye, singathi uhamba wedwa kumbe kulabanye abantu ozabuhamba lapho?
Bakhona ade sebengithembise ukuthi bazohamba lami abathathu njalo besivumelene ukuthi hayi sizohamba besithe sizoqala sihlale i-meeting ukuthi sihlangane then sesixoxa ngokuthi ukuthi sizobe sizohamba kanjani ngoba siyabe ngoba sabe sikhangelele ukuthi sihambe sifundisana sibathathu. So bengisithi sizoxoxisana nabo kuqala ngoba into engiyabe ngiyibalekela esikhathini esiningi ngiyabe ngibalekela ukuthi ma ngihamba labantu abangajwayelanga ibhayisikili ma sesifikela yi-problem endleleni kuyakusuka sokuhlupha kakhulu.
Ye, siyakuzwa kakhulu-ke. Nxa sukhangele-ke uhambo lwakho lolu kuyini ojala ukubhekana lakho emgwaqweni lapho? Nangeza ukhuluma ngenyoka lezinye izinto
endlalani okubhekana nawo yiyo indaba zezokuthi ngiyabe ngihlangana lezinto ezinjengabo onyoka labantu nje bayiproblem kakhulu ngoba abanye abantu yathola ukuthi ba befuna ukuthi bekugwajise bekukwethusele but lokho bengakaze ngihlangane nako abantu nje abanye babekhuluma nje khona lapha nje kubo-Facebook kodwa bengakadibani nabantu abafuna ukungihlupha mayelana ngendaba yebhayisikile. Sasabe ngifuna ukuthi ma siyabe sichova ngale sichove singabantu engathi silihlekana sibe baningi ngoba ukuchova ibhayisikile kuyindaba enzima kakhulu. Omunye umuntu ma ungabe umtshela ngendaba yokuchova ibhayisikile uyabe sicabanga ukuthi maybe yinto encane kanti yinto enzima. Ngiyabe ngifuna ukuthi ma ngichove lo muntu owaziyo ukuchova ibhayisikile ozokwazi ukuthi kule nto bathi yi-windbreaker ukuthi sivala kanjani umoya njalo siyabe sigijima ngayiphi iphesi. So ngiyabe ngifuna ukuthi ngihambe lo muntu ojwayele ukuchova engazi ukuthi endleleni akasoze abe le problem sesifuna i-assistance.
Yes, siyakuzwa. So-ke wagcina nini ukujova usuka kwele South Africa usiya koBulawayo?
Okay, ngigcine mhlaka 18 December 2022 last year bengisenza i-awareness schools ama-packs and schools ama-study packs and schools in schools lapha bengisponsor ngudingani publishers lapha.
Ye, kusebenzekile sibili kuzwayo?
Ya, khona kusebenzekile ngoba uDingani yena wayenza into le esasivumelene uyenze ngendlela yakhona.
Umnumzana Melanie Ndlovu ngothakazelela ukugada intshelelezane ubexoxa le Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Lanto kuhlelo lwe-Diaspora Forum namhla sibhatha udaba lokuxotshwa kwezizalwane zakwamanye amazwe ezigoqela ezeZimbabwe kwele-South Africa. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje wothi sikhangele okunye kade silakho. Womele ibulilima edaleni lephalamende uMnumzana Dingumuziphuti usesuse udaba lwakhe edalela High Court namhla lapho aphikisa khona okwethulwe ngumthethwandaba lo othi kumele kwenziwe ukhetho olutsha esigabeni lesi. Umumo wendlala uqhubekela usiba mubi endaweni eziningi kwele Zimbabwe. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngenjabulo umthembo Sithemba uKips Dube lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.